Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Ntulikazi 2020 uFlexedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Sebephose bafike inkulungwane ezintathu, 2817 asebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasikhombisa, 16.9 million.
Ezibiza ngoJesu omnyama, elawula ukuthi ofayo mbani, ophilayo mbani. Sibona ukulahlekelwa ngempilo, sibona omama bedlwengulwa, sibona abanye bevula izisu kuthiwa inkonyane zabo phansi. Kukokelwa ngubaba lo uParents Shiri, iyo ilikazi ayichiyayo.
Umnumzana Parents Shiri obe ngumrathi ntambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe obhubhe namhlanje ekuseni uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Namhlanje uhulumende unobelane isivumelwane labalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, $3.5 billion, phezu kwamapulazi abawahlukunyelelwayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebephose bafike inkulungwane ezintathu, 2817 asebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula ayisithupha, 604. Labulala abangamashumi amane 40. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale-COVID-19 lobahashi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 124,194. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beleli gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalolunye, 871,970. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathoba mnembili, 18,475. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ezinhlanu, 523,684. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Umnumzana Parents Shiri obe ngumphathi ntambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe obhubhe namhlanje ekuseni uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wakhe esazisa ngale imfa, uMnangagwa uncome umoya esithi ibandla lakhe leZANU-PF kanye lelizwe lonke jikelele lilahlekelwe kakhulu kule mbiko yokuthi angabe ebulewe yi-COVID-19 njengoba umtshayeli wakhe ebulewe yiyo kusukana ezisanda kwedlula. Kodwa uMnangagwa kanye leziphathamandla zonke zikahulumende azivezi ukubana udliwe yini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe okwazisa ngemva kaShiri ngaphambilini kokungena umhlangano wePolitbureau webandla lakhe leZANU-PF owenzelwe eZANU-PF headquarters eHarare, uMnangagwa uthi ilizwe kanye lebandla lakhe balahlekelwe kakhulu liqhawe lamaqhawe.
I welcome you to this session of the Politburo as we meet under very solemn circumstances following the...
Ngiyalemukela kulo mhlangano wePolitburo silokudana okukhulu ngemva kokuba silahlekelwe ngomunye wethu obelilunga lePolitburo njalo wayengumphathi ntambo wezomhlabathi, ukulima, amanzi lokuhlaliswa kwabantu ezabelweni, u-Air Chief Marshal Retired Parents Shiri. Ukubhubha kwakhe kusethuthuke kakhulu thina sonke, kodwa sithi makalale ngoxolo.
UMnumzana Victor Dube isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare uthi lanxa elusizi ngokubhubha kukaShiri abaningi bazomkhumbula ngesihluku esehlela izigaba zeMandebeleni lenkabazwe lapho wabulawa abaningi liviyo lebutho ele-5th Brigade elalikhokhelwa nguye uShiri kumbhuqazwe weGukurahundi.
Slow dana ukula sithi galala ngokuthula undoda lo kodwa thina abamathabeleni sisasebuhlungu sibili ngoba wakhokhela ibutho elenza ulunya kusihlobo zethu wabulala abantu abaningi bona ke khona lapha yakhona ezulwini bazambuza bona aba isihlobo zethu ukuthi kanti wena wasibulalelane nga waxolisa wasakuzwa sakuzwisisa hayi sithi njengabantu bakaNkulunkulu singathi galale ngokuthula sibili
Okusekelwe nangesinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Ivan Takavada omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu phansi kwenhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square uTakavada uthi okudanisayo yikuba ube ngomunye wabakade bengazihluphi ukulungisisa inkinga odokotela labongi abakhala ngazo ngoba ubezitshela ukuba uza kuyakwelatshwa kwamanye amazwe engakwazi ukuba umhlaba wonke uzobhekana le COVID-19 abamazwe bavale imingcele yabo
they don't have a choice they were probably looking upon China and China has closed these borders South Africa there is no hope because South Africa on its own is overwhelmed and their borders
are closed bele China kodwa ele China livalile imingcele yalo ngapha ngase South Africa kungathembisi lakho ziningi inkinga elibhekane lazo ele South Africa Yokungasela ngenye indlela sekuthenje zona lezi zibhedlela zelizweni abakade bengazinakakeli khathesi sebhekane le nkinga labo osokufanele ukuba bayengcwatshwa nje njengoba kungela lutho kulezi zibhedlela bebengakulindelanga lokhu osekusenzakala bebekhohlwa ukuba yibo asebebadala kakhulu babuthakathaka
isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi kayisiyo yonke imfa elizweni Eyi kulahlekelwa ebantwini kumbe elizweni njengayonale eka Parents Shiri.
Okuyilicala alikhokhelayo ekhokhela ibutho le 5th Brigade ezibiza ngoJesu omnyama onguye ophete imbodlela yeoxygen elawula ukuthi ofayo mbani ophilayo mbani. Sibona ukulahlekelwa ngempilo, sibona omama bedlwengulwa, sibona abanye bevula izisu kuyingonyane zabo phansi. Kuye ukuthi badinga ama-dissidents kunenge ukuhlukuluzwa okwenziwayo kukhokhelwa ngubaba lo uParents Shiri iyo iligazi ayichiyayo ikwesimkhumbula ngakho njengabantu bemathebeleni le Midlands le Zimbabwe jikelele ukubulala ngokuhlukumeza ongela mkhawulo
abebandla lakhe kanye lozulu wemandebeleni lenkabazwe uMaphosa uthi bazohlala bemkhumbula ngendaba zeGugurahundi uShiri
njalo indaba yeGugurahundi ayiphelanga ayilungiswanga ngoba babe lokhu ebhethe umbuso naye sebalekile engalungisanga leyo ndaba bathembe kona ukuthi bazafa bephele kodwa hayi akunjalo ilanga icala aliboli lizafika ilanga lokuthi kulungiswe bakhona abofelokazi babo bakhona abantu babo yibo abazaphendula njengoba lathi siza kufa sichiye sitshele abantu bethu sitshele abazukulu bethu izalungiswa kuphela akekho odala icala libole kumbe liphele linjalo lingalungiswana yiyo imbali kaParents Shiri esiyaziyo akukho okunye okuhle esingamkhumbula ngakho ngaphandle kokubulala lokudlwengula lokunyamalala kwabantu
ukubhubha kukaShiri eseleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa 65 kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende ambalwa etholakale ele COVID-19 kanye lozulu kumankampani achiyeneyo abalisa eZimbabwe Broadcasting Corporation lapho okutholakale isisebenzi silalo esigodlweni sayo esePocket Hill esihle savalwa ukuze kufafazwe imithi akukaziwa ukuthi uzobekwa nini njalo ngapi njengoba umnangagwa ephelele ukuthini yikho kuzohlelwa ngomncwabo wakhe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Sokube lokuqansa kwezahlakalo zokuhlukunyezwa lokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaluntu abelembono ephambana likahulumende weZimbabwe. Lokhu kuyenzakala ngaphambilini kohlelo lokutshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi abantu beveza ukukhonona kwabo ngesimo somnotho esiselizweni esibangelwa yinkohlakalo esibhahile kuziphatha amandla zikahulumende. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu babonakala belotshwa ngabo lo babona ngokwabo beloba enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Twitter ukuthi bayahlukuluzwa. Laba bagoqela omnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, umzaca Ngulube olwela amalungelo oluntu, uDecent Bajila laye olwela ilungelo loluntu labanye. Lamhlanje ekuseni unkosikazi Othilia Sibanda olilunga lebandla eliphikisayo ele MDC Alliance ubikwa ethunjwe emzini wakhe njalo akwanziwa ukuthi ungaphi laze layatshona ilanga. Ukansila Mlandu Ncube wakobulawayo uthi ukuthunjwa kwabantu ezindlini zabo kuveza ukuba uhulumende obusayo wesaba abantu bakhe.
Kubuhlungu lokho kwenzakalayo ukuthi abantu bayatshontshwa ezindlini zabo, lokho esikuzwayo njalo kuyadanisa kakhulu. Isitshengiselo sokuthi uhulumende lo usesesaba izakhamizi zeZimbabwe, ngoba nxa ungesabi ukuthi wena ulesazela esikwenza ukuthi abantu bethu ungahlali embusweni, inkinga uyabo subatshontshelayo. Kayekela abantu bekhulume intando yabo.
Imizamo yokuxhumana lamapholisa ngokuthunjwa kukankosikazi Sibanda yehlule ngoba abengadobhi ucingo lwawo. Le mibuzo ethunyelwe kusikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi enkundleni yeWhatsApp ibilokhu ingakaphenduka saze saya emoyeni. UMnumzana Greta Sibanda, umsekeli kamqondisi weMthwakazi Human Rights Restoration Movement, uthi kuyadanisa kakhulu okwenzakalayo elizweni kwezombusazwe.
Ukugqekezwa ezindlini lapho silo ungena ngamandla ezindlini ngiyakubona ukuthi kubangelwa ngezomu zokufuna ukubusa. Laba abakwenzayo impela bazithola beqaliwe nxa laba abaphandle befisa ukuthi labo bangene bebemvula izigqoko. Phela lokho okwenzakalayo anti uyakubona uyakunanzelela ukuthi njalo futhi kuyekwethulwa kwamalungelo abantu. Yikho-ke nxa kusethulwa amalungelo abantu lalabo abasezihlalweni labo angiboni ukuthi bangakuthanda ukuthi khona bagcotshwe amabizo. Yikho-ke kumele bayefika khona ebusuku ukuze kungabonakali lokho, ukuze kungazakali lokho labo nxa bephika kusasa baphikekho.
UMnumzana Lungani Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhlupho olukhona eZimbabwe ukuba ungehlukana umbono lohulumende uhle ube yisitha.
Into enjengale ukuhlaselana idalwa ukuthi eZimbabwe sisaba lenkinga yokuthi sisova ama-problems to being driven by ama-emotions. Kuyabe kusosusitsho ukuthi khona umuntu engiphikisana laye uhlabe yisitha. Ungahlukana lami ngombono utsho ukuthi ngezinye indlela osokusenzakala nge-culture esesiyicreatile eZimbabwe usungiqalile ukuthi ngingahlukana lawe ngombono, therefore sokumele siphakamiselane induku.
Kusenjalo iningi labantu besemhlukulweni weMandebeleni lithi aliboni lilahlekelwe ngokubhubha kukaMnumzana Parents Shiri obengumphathi ntambo wezokulima, ngoba engomunye owakhokhela ekubulaweni kwabantu ngesiga seGukurahundi. Omunye wabalombono onje nguMnumzana Makheli Thamsanqandiweni, umkhokheli weqembu leMandebele kaMzilikazi Pressure Group.
Bantu bakithi, kulesehlakalo esisenzakele lesi esokufa kukaParents Shiri, uParents Shiri wayezibiza ngesikhathi sempi yombhuqazo yeGukurahundi, wayezibiza ngelokuthi ungu-Black Jesus, okutsho ukuthi wayesithini ulamandla phezu kokufa lokuphila. Thina njengabantu bakomthwakazi asikhali njalo ngike safa sakhala. Ungazibona ukhalela uParents Shiri kusho ukuthi mhlawumbe kukhona okungekho right enqondweni zakho. UParents Shiri ngumuntu okumele ukuthi alubana ufele e-group, and ngiyazi kule ndawo yakhe ekhona ebekelwe yena labanye bakhe ababulale ababaliso uRobert.
Kusuku ezidluleyo sikhulumeli sebandla lezanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa wathi abalandeli bebandla lezanu PF kumele bahlasele yiloba ngubani ozasekela ukutshengisela okuqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Ngemva kwalokho sekuvele amavidiyo abalandeli bebandla lezanu PF bethembisa ukuthi bazatshaya abantu abazabe betshengisela. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZim Rights yethula umbiko isola inkulumo kaChinamasa bethi lokhu kwephula amalungelo kaZulu akusahluko sesithathu kusisekelo sombuso. Izimrights ithi njalo inkulumo ekhuthaza inzondano ayivunyelwa isisekelo sombuso. Bathi kulobufakazi obuningi obuveza ukuthi lapho okulenkulumo yenzondano evela kubakhokheli kuvame ukuba lobudlwangudlwangu lokuchitheka kwegazi okungamelanga kwenzakale. Izimrights ikhuthaze ikhomishini ekhangela amalungelo kaZulu eZimbabwe Human Rights Commission iZHRC ukuthi ikhangelisise ukuhluthunwa kwamalungelo kaZulu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhulumende ulobelane isivumelwano nabalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, 3.5 billion, phezu kwamapulazi abawahluthunelelwayo ephiwa abensundu. Bekhuluma emkhosini wokulobelana isivumelwano lesi, umongameli Emmerson Mnangagwa, lomkhokeli wenhlanganiso yabalimi eye Commercial Farmers Union, umnumzana Andrew Pascoe, bathe inyathelo leli lileta ingqubela phambili kudaba lokwabiwa komhlabathi. Esikhathini esedluleyo, uhulumende uke wahlela imali yokuhlawula abalimi laba kubhajethi yakhe, kodwa wasuka wangabhatali lutho ngoba engelayo leyo mali. Sibuze ingcwethi kwezombusazi umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi yena ubona itholakala na limali.
Angimboni uhulumende enelisa kubana ayibhadale i-3.5 billion le, ngoba ngikhuluma nje amanesi ebastrayikile, amateacher la ahlele ukuthi astrayike ezibhedlela lapho abantu bafa njengempukane, ngoba amanesi akustrayiki, akula mithi ezibhedlela, umumo mubi kakhulu. Mbona sibili kuzaba nzima ukubana uhulumende anelise ukubhadala imali le ye-compensation kubalimi abamhlophe.
Ubaba Mnangagwa uthe isivumelwano lesi siveza sobala ukuthi uZulu weZimbabwe uyenelisa ukuhlala phansi akhulumisane ngokuhluphayo kube lokuvumelana. Uthini ngalokho?
Lokhu akutshengisele ukubana uhulumende uyanelisa ukulungisa okuningi ngokukhangelane labantu. Bayakuthanda sibili ukuxoxisana labantu. Sibona last year babekhulumisana lathani emathebeleni besithi bazalungisa indaba egogorawundi, lokhu ebengakayilungisi. So lokhu babenzela nje abantu nje phandle bebona zani bazinikele ekulungiseni izinto ezihlupha uZulu, kodwa vele hayi abanelisi ukuthi bekwenze, ngoba vele kule ndaba ezihlupha kule corruption i-health care ezibhedlela lapha vele kumaniki-niki. Kodwa vele nxa sikhangela indaba ye-land reform, kwakumele ihlelwe kuhle, ngoba sifuna ukuqaliseni ngo-1981-1982 izipra zaphu isebenzisa imipram yathenga amaplazi amaningi. Kwakuyi-land reform eyihlelwe kuhle sibili, kodwa uhulumende wathatha amaplazi lawa wahle wakhanya sibili ukuthi uhulumende ulobuchapha. Ngemva kwalokho ngo-2000 uhulumende wahlela i-land reform program, azange behlele kuhle. Abaningi abathola umhlaba abalama title deeds okokuqala. Okwesibili, akula access to capital, azange bethole i-capital. Okwesithathu, indawo eziningi vele zazingela esingathi ngama basic amenities, izikolo, ama-clinic and so forth.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, ubexoxa lo ntungamile Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kulayitok lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum kubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yikuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idolobho le-Georgia eMelika lihlonipha umnumzana John Lewis namhlanje, owayelilunga ledale le-Congress njalo elwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo. Abantu bazamvalelisa umzimba wakhe olaliswe e-Atlanta. Abokholo lwesimuslim e-Algeria sebeqalisile ukuthenga izimvu belungiselela ikhefu labo le-Eid al-Adha ngesikhathi lelo lizwe lizama ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kulelo lizwe.
Inani labantu asebetholakale bele COVID-19 kwele Botswana likhangele lokuqansa kulandela ukutholakala kwabanengi belegciwane leli ensukwini ezisanda kwedlula. Inengi labantu eligokela abeZimbabwe selihlalela evalweni ukubana ezinye zezigaba zomnotho zilakho ukuvalwa kuyindlela yokuvikela kumemetheka komkhuhlanelo. Intethele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ele Botswana belingelinye lamazwe amalutshwane avule isigaba phose zonke zomnotho ngenxa yenani eliphansi labantu abatholakale bele COVID-19. Kodwa lokhu kulakho kuguquka ngemva kokutholakala kwabantu abalitshumi lanhlanu belegciwane leli ensukwini ezisanda kudlula. Abakukomiti ekhokhela umsebenzi wokumelana le COVID-19 kule Botswana bathi balovalo lokuthi inani labantu abalomkhuhlane lo lizaqonga. Kulovalo njalo ukuthi abantu laba bazathelela abanye abaningi. Umqondisi wezempila kahle kule Botswana uDokotela Malachi Tsebahai uthi kukhanya sekulokuyekethisa ekuziphatheni kwabantu.
Balahla basike batswale babedi bana le COVID-19. Mme seke lo batlang go.
A se se lahlekelwe ngomunye owesibili ngomkhuhlane we COVID-19. Sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke belandele imithetho ngoba sesibona ukuthi abantu abasalandeli imithetho ye COVID-19.
Phelo ngabeke nkare ano re ite batswana melaisene.
Odabuka eZimbabwe esebenza eHaborone umnumzana Sifas Chuma uthi wonke umuntu nje usevalweni ngoba kungavalwa izigaba eziningi zomnotho.
Ya ama cases la majangwenya asethusile sibili iqiniso lihle ngoba lathi bese sikhangele ukuba namukhathi usujinja mhlawumbe lomhlaba yithu slowly open up. Kunje nje amabhoda kade avalwa kunzima ukuhambisa izimali ekhaya ukuthumeza ukudla kunzima. So bese sithi mhlawumbe sokuzavuleka lathi sikhona ukubona ukuthi siya khona ukuphuma siyohlola izihlobo.
Uqhubeke esithi kungaba nzima uma ilizwe lingangena phansi kwemizamo emitsha yokunqabela ukuhamba-hamba mahlayana kwabantu.
Nxa sokutholakala izinto ezinje khona lapho awusakwazi ukuthi abantu bona labo bahambe indawo engakanani bainteracte labantu abangaki. So kuyasethusa but siphinde sibe le faith ngoba uhulumende walapha ngendlela asebambe ngayo indaba le corona ikhanya ngathi sibili uyithethe very very serious.
Ele Botswana lilabantu abangaphezu kwekhulu i-119 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 ababili sebalahlelwa umphefumulo. Kodwa kulabatshayeli abadlula amakhulu ayisithupha i-620 abokuza abatholakale bele gciwane leli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaborone kwele Botswana.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu elizweni ngaphambilini kokutshengisela uqoqo ngabanye ngolwesihlanu kulandela amazwi esikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa othi abasakhulayo bebandla lakhe kabamelanga bagoxe izandla bevumela ukutshengisela lokhu. Kule vidiyo njalo esigcwele enkundleni zokuxhumana eveza abasakhulayo abavunule impahla yebandla leZANU PF abathwele ingqamu lemvubo besithi labo abaziphatheka ekutshengiseleni lokhu baza kubona okukhulu. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule amazwi namhla esithi uhlelo lolu alukho emthethweni. Amapolisa athi aphakathi kokudinga amalunga e-MDC Alliance agoqela umnumzana Job Skala labanye phezu kokutshengisela lokho esithi baphehla udlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi iZANU PF yona ifuna ukuqala udlakela.
AbeZANU PF sebefuna ukwenza iZimbabwe, iRwanda leBurundi. Thina njengebandla labantu ayisithi esicoxa le i-demonstration. Siyamangala kakhulu sebesipha amabizo okungani singama-terrorists. Thina singasibi baqoqi bale i-demonstration. Thina sakhuluma mhlophe ukuthi siza ncedisana lalabo abantu abafuna ukuhlala kahle, abazakwenza i-demonstration peacefully, abazanqaba udlame. Ngalokho lokho kwenziwa ngamajaha la abazithi ngabeZANU PF, hatshi bafuna ukuvusa i-civil war Ngoba thina sihlomanga njalo abantu beZimbabwe ayisibo abathi bafuna ukulwisana labantu bafuna ukutshengisana mhlophe.
Njengoba abantu bezanu PF bekhanya bezimisele besithi akufiwe nxa kufiwa, kungani lingadedi lina lichiyane lakho okokutshengisela ukuze kungabi lokuchitheka kwegazi?
Thina beMDC ayisithi esiqoqa umhlangano lo, yikho ke ukuqondisa imtshoko kithi liphutha. Njalo bafuna ukwethusela uZulu abafana laba abathwele izingqamu lemtshoko lani lani, hhayi bayasetshenziswa. Mina lebandla engilimelayo singake satshela abantu ukuthi bayekele ukudemonstrate mhla ka 31 kuzavela ebantwini, njengoba umbuthano lo awusoze ube ngwebandla leMDC, ngwebantu beZimbabwe. Uma iZanu PF lehulumende weZanu PF iyekele izihliwe zisenza khonoku, kutshengisa ukuthi bahlose ukubulala lokubhidlisa abantu njengento abayenza ngeGukurahundi.
Umnumzana Makalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumele seMDC Alliance. Sixhume njalo ilonga leZanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi abasakhulayo bebandla lakhe abaphume bethwele imigedla besethusela uZulu balungile, ngoba iMDC Alliance izama ukuqala impi elizweni.
Upatrick Lamaza wakhuluma sibili ekuyikho sibili okuyikho, ngoba abantu nxa besenza ububi lani limele lilungiselele ububi, ubuyiselwe ububi ebantwini laba abenza ububi. Aso ama-demonstrations la alokuthula, ama-demonstrations alokuganga, alesandla sangaphandle, njalo kuyaziwa lokunye lokade bekwenza abanye bakhona bahambe bayafundela ukuthi bazakwenza njani mhla ka 31. Abantu laba balungiselele ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende, bakwenzile lokho besebenza labanye abathi abagangileyo izitha ezikhona phakathi kwethu kuZanu PF, besebenza kunye le-G40. I-G40 iyasebenza le-MDC Alliance, bafuna ukwenza into leyana bayenza ngo-January. Akula hulumende ongabonga ulala ubuthongo nje kuphela avume ukuthi konokwalo kwayenzakala ngo-January kuphinde kwenzakale.
Abaqoqa ukutshengisela lokhu babagawule bathi kuza kwenziwa ngokuthula, kodwa esikubonayo ukuthi abasekeli beZanu PF sebephuma bethwele imihedla besithi kuzafiwa mhla ka 31. Ayisikho kuphehla udlakela yini lokhu okwenziwa libandla leni?
Zwana lapha Nkomo, into ekhona yikuthi ungakhangela ukuthi nxa usithi laba abantu bathi bazatshengisela ngokuthula, kanti ngani kuqala ngoJanuwari bathi bayatshengisela ngokuthula bavunyelwa? Abahlala bethi bayatshengisela ngokuthula, angizange ngizwe bethi bayatshengisela ngodlova lo ababenzayo. Kodwa kathesi ke ukufunda ukubona kanye ukubona kabili, uhulumende ufundile ngalaba abantu ukuthi ukutshengiselwa kwabo kulo sathani phakathi. Ngawo ke yikho sizwa uPatrick Chinamasa esukuma ekhuluma emele iparty njengo acting somlomo weparty ukuthi athi ukuthi hayi lokho asoze kuvumakale. Ngawo ke abatsha laba labo balelungelo labo ukuthi baphume bekhuluma khona kwabakukhulumayo, bekhangelele ukuthi bavikele uZulu weZimbabwe. Asokutshengisela lokho impilo yabayidalayo laba bantu, bafuna kube lomsindo, bafuna ukugenqula uhulumende, abakulanye into abayifunayo.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZanu PF. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebephose bafike 3,2817 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Umnumzana Perence Shiro obengumphathintambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe obhubhe lamhlanje ekuseni uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Namhlanje uhulumende ulobelane isivumelwano labalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, 3.5 billion phezu kwamapulazi abawahluthunyelwayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.